ekugcineni I think I TV station eyona engingathi iorganize le ngcuphumpikisana I think ekugcineni yibona abagcina benqoba ekuthini imithetho yakhona okumele ivunyelwane yini sengingathi bona baba ngumiddleman so laba babili yes bangakhononda ngento ezithize but ekugcineni kuzomele bavumelane ngoba bonke bayasho ukuthi ingxoxompikiswane leyo iqakathekile
imali ezibuthaniswa yimikhankaso lezi ziqakatheke kangakanani njalo kwini ezikuvezayo nxa sesikhangela-ke umkhankaso sibona ukuthi ekupheleni kwenyanga edluleyo unkosikazi Harris ube buthanise imali eningi ukwedlula ekamnumzana Trump lokhu libona sengathi kuyinto eqakatheke okunganani ukukhetha
so ukuthi uzukhone ukwanise ukureza imali efana naleyo 500 and something million ereze unkosikazana Harris kukhombisa ukuthi baningi abantu abasesayidini lakhe abasaphothana laye and imali le iyanceda kakhulu kuma-advertisement kuthelevishini kuradio plus le staff ukuthi ukhulise istaff sakho ukwazi ukuthi ufikelele indawo eziningi ngoba uyabulayo imali yokuthi ubhadale for into ezinzakalayo eziprintwayo lani lani so umkhosazana uHarris I think ukulida kwakhe kuma ezimalini lokutshengisa ukuthi ikhampeni yakhe ilokhu isiba nkulu.